Ya ngiyazi ukuthi nxa ekhuluma ngodlakela lokugebenga okuqalelele MDCT yena ibandla lakhe lezano PF lifaka ngabe ngoba ngiyazi ukuthi mina even ngo-1980 ukhetho lwa-1980 lwalulodlakela lwezano PF 85 1995 uye kuyefika ngo-2008 kwaba lodlakela olunye olungazange lizuziseke amapulazi ethathwa abantu babulawa imizi ichiswa abantu bequnywa izinyawo lezandla umgabe uRobert Mugabe owezanu PF kayisiye muntu okwanisa ukuthi akhulume ngokwedlakela komunye umuntu ngoba yena iqembu lakhe yikho wafaka izijeziso ngoba wafakela khonokho udlakela.
Ye, siyabona ukubana usolile njalo inkokheli athi ihlala kakhulu esikhundleni.
Kanti phela ancho ngesikhiwa sithi lead by example. Ngiyaphinda futhi ngithi mina uMugabe, uRobert Mugabe, umongameli welizwe lethu kusukela 1980, 35 years. Kayisiye muntu oqondileyo, kala moral ground ngesikhiwa ilungelo lokuthi akhulume ecwayisisa abantu ngokungathungameleli okwesikhathi esi. Yena ivangeli lobomongameli ngesikhathi sakhona ngesikhathi kayisiye umuntu ofanele alipreache ngoba usehlale kakhulu yikho sokunokuxabana yena kwizanu PF ngenxa yokuthi abanye sebefuna ukuthi ngaye bayethatha isikhundla kodwa yena uyala lokukhuluma ngakho kafuni asitsho silalele izinto ezinjalo.
Ye, iningi belikhangele kumabonakude ngeviki edluleyo la khanya abaningi bakhanya besithi hayi ukhanya umongameli kaphilanga kuhle njalo usekhule kakhulu kodwa nangu simbonile esima okwedlula i-one hour ekhuluma imbiko naleyi kungakutshengisani ngezempila kahle yakhe.
Awuyabona phela ngaleli sungu phela kule ndlela eziningi ezingenza ukuthi umuntu atshengisele ngathi uphile kahle yena engaphilanga kahle. Kodwa thina sesingasakhulumi ngokuphila kahle komuntu ngoba siyabe sikhangele ukuthi sibona yena xa simbona ekwanisane ekhuluma lwebegagasa bebe sithi uphile kahle kodwa sokukuye yena ukuthi ngaye uyathatha ithuba lokuthi ahlale phansi aphumule ayedlala labazukulu bakhe kathesi umntana kuzatshata umuntu welekhovisa azabe yi-90 years.